Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe ejele lelindela kwele South Africa zithi ziphethwe luklubhu. Silengxoxo lomunye oke wavalelwa elindela.
Ekuseni kudliwa ke iporridge letiye kiyakhona iyababa kwathi maybe fakwe something amaphilisi iporridge lesinkwa.
Amacele eMDC athi kawasoze aphatheke kukhetho lokudinga omela inkulumane edalele parliamente oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Sathi izwe lonke jikelele ukuthi asoze siqhubeke ukungena ukhetho olubonileyo olungakhululekanga. Yikho ke uma kungalama reform thina asingeni.
Sihlaziya imidlalo yenkezo yePremier Soccer League esisele silengcwethi kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezibotshelwa ukungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okungekho emthethweni zithi zithwaliswe luklubhu lapho zivalelwe ejele lelindela. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esike savalelwa elindela umnumzana Ngqobani Ndlovu osilandisele ngakubonayo.
So abantu bagcwele lapha amaZimbabwe kuthi and then ukudla kwakhona lokugula kulaphana kunene and then abadeporti ukuze udeporti ofanele uzidekele itikiti leflight uye ekhaya. Yikho okufanele ukwenze and then embassy yafika laphana ayisiphathi kahle yasihlukumeza ayifani namanye amanye amazwe.
Nxa usithi kayiliphathi kahle yenzani i-embassy?
Iyafika lapho uma ifika lebi ayikhulumi lathi kahle ikhuluma nje ukuthi iyasirasela ingathilwa lathi yabona and laba abanye abayiko abasiphethe babebhekile indlela abasenza ngakhona so mabesuka bona sesithola ukuhlukumezeka kulabana abasigadileyo senda ama-security akhona into efana nalezo.
Ungasitshela ukuthi wena wawuvele ubotshelweni?
Linto ebengibotshele ibotshele ukuthi angilazi izincwadi zala ezokuhlala la e-South Africa.
Khona ukudla kwakhona okutshoyo kuyini elalikudla lokho okusola?
Ekuseni kudliwa-ke iporridge letiye letiye yakhona iyababa kwathi maybe fakwe something amaphilisi iporridge lesinkwa. Emini-ke besusudlela intambama kuqala ukudla ngo-one yawusudlela intambama-ke into ezijheleyo ipapa irayisi and irayisi yakhona hayi yabingavuthwanga ifuna ube namazinyo phela ukuthi uzuyishe.
Zona ingubo zikhona yini ngesikhathi somqando?
Ingubo zikhona ingubo eyi-one nje uzozo nje iy'ngubo zakhona nje ugcwele intwala laphana zimaza abantu intwala zakhona.
Baningi okunganani abantu baminyene yini okokuthi lokulala kabelali kahle?
Iseli yakhona ingangela abantu maybe abayi-40 kodwa siyi-120 eselini ngendlela abantu abale ngakhona.
Umnumzana Ngqobani Ndlovu isizalwane seZimbabwe esike savalelwa ejele lelindela. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ukhetho lokudinga uzamela isigaba senkulumane edalele parliamente luzancintiswa ngabathathu abathi umnumzana Killian Sibanda owebandla leZANU PF, unkosazana Sibusisiwe Mpofu owebandla leRenewal Democrats of Zimbabwe lomnumzana Ngwalo Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe. Kodwa amacele eMDC omabili lele People's Democratic Party athi kawasoze angene kulolu khetho oludinga ozelama umnumzana Thamsanqa Mahlangu obhubhe ngenyanga edluleyo. Sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi sikhulumele sebandla le-PDP kobulawayo.
Ngokunanzelela ukuthi lizwe lakithi lizintshaka namhlanje kungenxa yokhetho olungavumakaliyo abathi ngesilungu unacceptable outcome kuma-results. So thina njengebandla sifuna i-lasting solution kuma problems eZimbabwe. Yikho sesifuna ke ukuthi kuqale kube lama proper reforms abe available kuma political parties wonke kumbe ama players wonke anjenge voters roll. Umuntu akwanisa ukuaccessa kungasebenziswa ama slips ngoba izani bitontsa isikhathi sonke ama-blogs and ukhetho. So ngalokho thina njengebandla le-PDP sesiphume apho logwalo esilubize sathi i-RS oluyilo oluzasilida kulolu esiluthi yikhofi proper conditions for a free and fair election. Okuzathi umphumela wangikhona uacceptable konke umuntu lo oluzileyo nalo owinileyo.
Kobulawayo bekusaziwa ukubana ayisondawo yeZANU PF, kodwa nangu seliqhubela iZANU PF isihlalo.
iZANU PF ngalanxanga zingene Kobulawayo, kumbe ningene Kobulawayo, kumbe ningene Gweru, kumbe komzarabani, kuyafana kithi lokho ngoba ngazomthatha umuntu ekhona phana enkulumane ayengena ePhalamende uluthwana zakwenza. So sesithi kungangcono bona bezanu basale bebodwa ePhalamende sibone ukuthi yini abazakwenza.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi, isikhulumeli sebandla le-PDP Kobulawayo, ubekhuluma ekhona le Kobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDCT Kobulawayo, laye othi ngabasoze bangene kukhetho lolu.
Asibuyele emuva sidli amahlanu sateli lizwe lonke jikelele ukuthi asisoze siqhubeke ukungena ukhetho olubolileyo olungakhululekanga. Yikho ke uma kungalama reforms thina asingeni.
Ye, sike sezwa abanye abahlala khona ngapho Kobulawayo besithi bekumele kuncintiswe ukwenzela ukubana iZANU PF ingenelise ukuthi ithathe isikhundla leso kade kuvele kulomuntu weMDC. Lithini lalo?
Athi kande ngabantu abangazisisiyo iprocess ye-electoral reform. Thina sifuna electoral reform. Laba abafunayo abazingenele bazimelele. Thina lapha sifuna ukusenga inkomo sisehlisa. Asifuni ukusenga umphehlo. Lokho ngithi ukuthi singaze singene sithathe amasithi wonke akobulawayo aza kwenzani ePhalamende njengoba singala president. UPresident Tsvangirai wawina ama-election 2008 kodwa wathathontelwa emini sibilanga libalele. Bahlala inyanga yonke bengatshengisa benga-announcanga ama-results.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDCT Kobulawayo, sixoxe laye ecingweni ekhona le Kobulawayo. Inhlanganiso ephethe ukulinywa lokuthengiswa kwegwayi ithi selehlile inani labantu elilima igwayi kulandela intengo ephansi nyakenye echiye inengi lingelanzuzo eliyitholileyo ngesikhathi isigaba seMathebelele North sisiba lugwadule lomhlabathi osugugudeka ngenxa yokuganyulwa kwezihlahla kuwonyiswa sona isilimo segwayi. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
iTobacco Industry and Marketing Board ithi ukusilela kolwazi ngokwenzakala emkambo wokuthengiswa kwegwayi emhlabeni yikho kwenza abalimi bakuleli bangalimi ngendlela. Igwayi labo bese lithola intengo ephansi kakhulu osokwenze iningi lingalimi lesi silimo lonyaka. Umlimi endaweni yebubi eMathebeleni North, uNkosikazi Janet Ngwenya, uthi kuqakathekile ukuthi abalimi bathole ulwazi lapho belima, bazi ukuthi yiwuphi umhlobo wegwayi onentengo ephezulu, yiwuphi olomsebenzi omningi kakhulu, njalo intengo ekhona yiphi bengakaqalisi ukulima, ngoba bayalima bese beswela okubambekayo lapho sebesiyathengisa.
Uhluphe esilalo ukuthi ulwazi asilalo lwegwayi ukuthi emhlabeni nje jikelele igwayi abalifunayo istandard segwayi ngelinjani. Konke lokho asikwazi. Mina ngifisa ukuthi abana kumbe basifundise ukuthi igwayi leli linywa njani, lenziwa njani ukuthi liphume libe le standard esiphezulu, ngoba khathesi amagetsi asidurela asikwanisi kulichisa ngamagetsi, sichisa ngomlilo.
Abalimi bathi ukulima igwayi kubiza imali ephezulu, ikakhulu nxa kukhangelwa amandla kagetsi kumbe amalahle adingakalayo ukuwomisa lesi silimo. iTIMB isixwayise ukuthi abalimi bahlanyele izihlahla ikakhulu ezohlobo lwama-gum trees ukuze indawo zabo zingabi lugwadule ngenxa yokuqunywa kwezihlahla kuwonyiswa igwayi. Kulandela uhlelo lokwaba umhlabathi, abalimi abaningi baqala ukuhlanyela igwayi kodwa iningi yalenelisi ukusebenzisa amalahle ngenxa yendleko zakhona. Umlimi wendaweni yeUmguza, uMnumzana Bangane Ndlovu, uthi abenelisi ukuthenga amalahle eneleyo ukwenza lomsebenzi ngoba basaqala kungakho kulula ukuthi basebenzise izihlahla lanxa lazo seziphela.
Nxa sesiyomisa igwayi lethu esiyabe sililimile asila mali yokuthenga ikhowulu yokuthi silomise, sigcina sibe lohlupho lokuthi siyagamula izihlahla okusobangela ukuthi khathesi enyama yendlovu kube legceke eliyaba ingozi esizukulwane nesibuyayo.
Unkosakazi Thembele Nkosini Manda okhangela ukuphathwa komhlabathi uthi nxa abalimi bengaphathi indawo zabo ngonanzelelo bayagcina besele le ndawo ezingahlalekiyo ikakhulu ngesikhathi lesi umkhathi uguquka lokuthisa i-global warming osokwenze izihlahla zaqakatheka ngamandla.
Mina ngibona ukuthi kuqakathekile ukuthi kube lomuntu ofundisa abalimi laba bakhona emathebhelendi abalima i-tobacco ngokuqakatheka kwezihlahla.
Lanxa nje amalahle etholakala eduzane ewange, iningi labalimi abaqalayo bathi abakabi le nzuzo engenza benelise indleko ezinje. Izihlahla zama-gum trees zikhula masinya okokuthi nxa zihlanyelwe zabaningi abalimi bangasebenzisa zona ukuwomisa igwayi labo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Ngiyavikeza yomsakazo wakho weStudio 7 usungula ihlandla lapho esiphatha kabanzi ngonkosikazi Grace Mugabe umngamongameli okhanya eseziphethe esiduwini kwezombusazwe. Kambe ingabe efuna ukuba nguye othatha intambo zombuso la lapho umkakhe esesukile, udlala ndima bani ekugxokozeleni kulokudabukana phakathi kwebandla lezamphifo kwamanje? Asidibaneni ngevikezayo kuleli hlandla sicubungula ukungena kwezombusazwe kungankosikazi Grace Mugabe.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sibuyela kudaba lwabathengisa ezitaladeni ama-vendors, sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi basuswe ezitaladini bethengisele lapho abalemvumo yokusebenzela khona ngokusemthethweni. Sixoxa lonkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengisa ezitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Sacina laphana lisithi lokho kulohlupho lokuxotshwa kwabantu abathengisayo ikakhulu ezitaladini zeHarare. Sokunjani kathesi?
Hayi, uhlupho lokho lukhona. Although kungathi ku-silent, like eBulawayo umeya uzahlangana lama-street vendors mhla ka-11 bekhulumisana ngalolo daba lokuthi bethengisele ngaphi ngoba i-council yapho ngokubanika izindawo kodwa ezingekho visible. So uhlupho lokulukona bathi kuthule nje khonoko ukuthi abantu bathengisa nje besevalweni bengazi ukuthi bazasuka beqonde ngaphi ngaliphi ilanga.
Sikhangela khonapho koBulawayo labana ababenikwe indawo zokuthengisela baqhubeka bethengisa kumbe labo bachiya babuya phakathi kwedolobha?
Bachiya, akula muntu ahambayo wahlala khonaphana, bahamba babona indawo baphenduka bagcwele ezitradeni. Yikho ngisithi mina ngomhla ka-11 imvikezayo umeya uzahlangana labo esidolo ekhuluma labo ukuthi bengenza njani ukuthi bebuyiselwe ezindaweni zona zezana kodwa kwakhathesi basabuyelile ezitradeni. Njalo umeya wathi kuthule bengagijinyiswa, so basathengisa nje kodwa bengekho emthethweni.
Ukwenzakalani eHarare lakwamanye amadolobha?
kwamanye amadolobho neHarare kunjalo nje. Kodwa kwamanye amadolobho like njengeChegutu last week bebefoselwa amavendors ukuthi kahambe lapho abathengiswa khona izindawo njalo kabathathe ama-licenses. So kwakungathi kulobudlwangudlwangu mbijana between i-city council lawo ama-vendors ngoba ayevele esala ukubuyela. Kodwa babelokhu bebaphushela ukuthi kababuyele khona ngale lapho abaphiwa khona izindawo zona lezi ezintsha. Okubulawayo kulokhu kuzithulele, kulokhu kuzithulele njengobana umeya wapho ngokuthi kakube le-hold on ezikhulumisane labo bebone ukuthi bamisa njani. So njengama-associations amanye athize kade bekhulumisana labanye lama-members abo ukuthi kabacele kumeya ukuthi bebhadale so lawo madola ukuzothi amadola lawo azancedisana ne-council ukuthi idevelophe izindawo lezo abazicabangela ukuthi bengazinika abantu.
Kodwa lezo ndawo sezabonakala yini njengoba kukhanya abantu bafuna ukuthengisa khonapho enkabeni yedolobho lapho kuminyene khona? Kuzaba njani wonke umuntu esevunyela ukuthengisa lapho?
Indawo zabonakala ezinye kazikabi sobala ebantwini noma zibhaliwe kuphela emaphepheni. Kodwa abantu bona ngokwaba abathengisayo bathi bona bafuna ukuthengisa enkabazwe lapho kulabantu khona. Bona abathengisayo bathi u-City Council kaqoqe amadola ngelanga kibo bona laba abathengisayo ukuze elungise izindawo zangkhona. So kusho ukuthi yi-long term plan le eyenziwayo between i-council nabantu kodwa abantu bengasuki emavrandini lapho abakhona beqhubeke bethengisa. Naye u-council ayeqalisa ukuthi fake kumbeni ufake amashezi kumbeni ufake ama-toilet kumbeni ufakane aza kufaka kumbeni ama-slabs wokuthi abantu bethengiseke. So yindaba ende kakhulu mebe engathatha siliziphose iminyaka noma embili.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations. Asidibaneni njalo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelelanga elihle. Kwezemidlalo namhlanje, uNtungameli Nkomo uhlaziya imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League esisele emine nje kuphela. Ecubungula le mdlalo elo Ezra Chisas Banda ingcwethi ecubungula ezemidlalo.
Kathezo kwamanje ke labe enkukhu esithi chickenini isingi yabo ke lenkezo isezandleni zabo sebebambe ngesandla sesodwa somele bayiphuchisa kambe ngabe kunzinyana ngoba iqembu leplatinum liza kakubi iDynamos njalo ke abantu bayazi ukubana ke iDynamos lingathi hayi iDynamos lenyaka yikho iDynamos iyakwenzela izimanga ke isizini mayisi iphela kanje kodwa ke kodwa mbona nqa ngikhangele mbona ulwazi singathi experience ekuqembu lelane elechickenini hayi isingani singeyabo iqembu elingaliza bahlukumeza elizaba khathaza liqembu leplatinum kodwa ke hayi ulonyaka mbona ngani inkukhu ziyathatha.
Sibone iqembu leBulawayo City lalo lingena ku Premier Soccer League njalo selimelele nje imidlalo yomnyaka ozayo kubana liqalisa ukudlala lamanye amaqembu aku league. Inkuthazo bani ongabaphayo nabafana beBulawayo City?
IBulawayo City into engithandela yona kubana ke ama ground ebhora ke obaba sizi zabo lovese ngababo kukanti izinzuzo ziyabe zikhona ngoba imali yonke itholakala emagedini yabe siyebhoreni labo. Ikakhulu ke iqembu leHighlanders imali ingadlali kahle kanje kuchasa ngovalo ukubana ke iqembu leHighlanders lisengozini enkulu ngoba ukubuya kwaleli qembu lizenza ke abasikele baningi bakubulawayo ngoba ke lidolobho labo lelo uBulawayo City Council.
Long Ezra Chisas Banda ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma isicingweni leStudio 7 eseLondon kweleBhilitane. Ukugqiba uhlelo kesikhangele ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe ejele lelindela kwele South Africa zithi ziphethwe luklubhu. Amacele e-MDC athi kawasoze aphatheke kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamente. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lila.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.